Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 Mbimbitho 2025 ngodaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, abatsha abangamakhulu amabili baphatheke emkhosini we-Africa US Exchange Alumni Summit. Asebathatha umhlala phansi bathi umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthukiswa kungabunjwa inhlanganiso yengcwethi ezasebenza kudala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abacha abadabuka emazweni asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika abaphatheka kunhlelo zokufundisa abatsha amakhono achiyeneyo eziqhutshwa ngelemelika bathi inhlelo lezi zaguqula impilo zabo. Lokhu kuphuma emhlanganweni wabatsha abedlula amakhulu amabili ababuthanele umkhosi we-SADC United States Exchange Alumni Summit emkhosini lo osungule ngolesithathu wagqitshwa izolo. Abatsha baxoxe ngobukhokheli, ukuthuthukisa kwamabhizimusi, ukusebenzela ndawonye phakathi kokunye. Umeli wele Melika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont osungule lomhlangano okhuthaza abangenele lomhlangano ukuthi basebenzele ndawonye esithi lizwe lakhe liyajabula ukuthi selenelise ukuphathisa abatsha abaningi kakhulu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxa lonkosazana Chiedza Mlingwa, omunye wabatsha abangene olomhlangano njalo owaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship eMelika nyakenye.
Ihlanganisa abantu asebeke bahamba kuma US funded exchange programs abasebenza ama programs laba aqeda, and it's not just one program, ama programs ahlukene. Kulabanye abavela kubo Fulbright Foreign Students Program, kulabanye abavela kuze Youth at Humphrey Fellowship, kulabanye abavela kuMandela Washington Fellowship, lamanye nje amaningi ahlanganisela ama regional chapters awe Young African Leaders Initiative. Kulama countries ayi 10 represented avela ku from the Southern African region, ahlanganisela iMozambique, iAngola, iMalawi, South Africa, eSwatini, Zambia, Botswana, kuhlanganisela lathi thina iWest Country iZimbabwe.
Injongo yalomhlangano ibingeyani?
Injongo yomhlangano lowo ngekuhlanganisa abantu abahlukeneyo abenza ngezinto ezihlukeneyo, abanye bakubhizinisi, abanye bakuSTEM, abanye baku the civic space, abanye in the private sector, abanye labo ngama entrepreneurs, ama innovators, you know, kuhlangene nje abantu bethu njengoba ukuthi sibonisane nje ngama global challenges and being able to come up with local solutions to these issues. Ngoba nxa sikhangela itini yalonyaka, itini yakhona ithi advancing innovative solutions to global challenges, so thinking globally kodwa ke acting locally at the same time.
Abanye abatsha bafisa ukuphatheka kulezi nhlelo ungathini kibo?
Ake ngokuqala, nxa ulapha eZimbabwe ngingalikhuthaza kakhulu ukuthi lihambe kuFacebook lifollowe ipage ye-US Embassy Zimbabwe. Ngiyabona bayaphosta kakhulu, bahlezi bephosta uma ngabe ama-applications evulekile for ama-programs lawa. Bayakutshela ukuthi okay, ama-applications evuliwe, into ongahamba kiyo ukuthi apply leyo, hambe uyekhangela uma ngabe ulayo i-criteria eyenzayo ukuthi ukhone uku-apply. And okunye engifuna ukukhuthaza abantu ukuthi bengalahli ithemba. Omunye umuntu sengacabanga ukuthi mhlawumbe yena ngakafiki at a point empilweni yabo engayenza ukuthi ebe recognized by ama-programs ayenza abantu ukuthi mhlawumbe baphume besiya kwele-America or kumbe besiya studya kumbe besiyafundiswa ngokwe-leadership kwamanye amazwe. Ungalahli ithemba lapho okhona wena nxa une-personal leadership journey yakho, kumbe nxa ungumuntu nje ole-passion for change, for community development, ungumuntu banothandayo ukwenza izinto ezithuthukisayo umphakathi. Ezonge zizazi ukuthi ulakho wena enhliziyweni yakho, that's all okufunakalayo nje.
Unkosazana Chiedza Mlingwa ngomunye wabatsha abangenela umhlangano we-SADC United States Exchange Alumni Summit, njalo waphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ube secingweni le-Studio 7 ese-Victoria Falls. Ezinye ingcwethi esezathatha umhlala phansi zithi eZimbabwe lilakho ukuphathiswa yikubunjwa kwenhlanganiso yengcwethi esezathatha umhlala phansi. Zithi okwenzakale kunkampani yeOK Stores kuveza ukuba kunenge okulakho kufundwa kwabasebenza kudala. IOK Stores yaphendukisa ezinye iziphathamandla ezayo ukuba ziphathise ngalesi sikhathi khangelane lendubo ezigoqela ukuncipha kwenzuzo kanye lokuvalwa kwezinye izitolo zayo. Ukuhlaza lolu daba sixoxa lomunye wabakhuthaza ukubunjwa kwalenhlanganiso njalo ekhokhela inhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions, Komaliso, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Uyazi ukuthi singazisikhangele isithe ilizwe leZimbabwe laphela lingathi liyaphumelela khona late 1980s kuzesiya o-1999. Abantu bakhona ababesemsebenzini babe abaningi bakhona babesekhaya bengakayi emazweni okwakhathesi sebephumule sebeku-retirement. Yikho nxa ngikhuluma nabo kukaningi nengincwadi kuhlangana esililweni kumbe lapho kuleyo emtshado eyenza ukuthi inkulumo zabo ezokwakha ilizwe lezezingeni eliphezulu laba bangabantu abanezimali zabo abanemizi yabo abanothando lelizwe labo. Yikho ngacabanga ukuthi kungaba yinto enhle ukuthi siqalise le i-association kumbe iqembu elabantu laba abaphuma abasekuphumuleni abaku-retirement sidinge imbono yabo ukuze silungithise ilizwe lethu kungela esingathi nje kuthiwa i-pressure eyembadalo.
Ilizwe lithwele nzima ikakhulu kwezenotho, libona sengathi lokhu kungaletha inguquko engakanani kusimo selizwe?
Ya, into yakhona uyeza ukuthi ma abantu bekhuluma baye bechasile ukuthi iZimbabwe njengelizwe akulauyanga elizweni lethu. Uyanga kusengqondweni zethu, imithetho yethu, amapholisi yethu. Kutho ukuthi nxa kuhlala abantu phansi, abantu abalothando lesifiso sokuthi ilizwe lithuphale liphakame, bazacubungula bakhangelisise esingathi khona ngamakhiwa amapholisi nemithetho eyenza ngoba ukuze iZimbabwe iphumelele sifake siqale lapho esaphelela khona.
Abaningi nje abasemisebenzini la kumabhizimusi bakhala kakhulu ngokuthi kungani kulesi ikhenxa esikhona nxa kukhangelwa udaba oluthwa ngesiNgisi yi-mentorship. Lokhu libona sengathi kungavala na lesi sikhenxa?
Iqinisi into enhle kakhulu kume ukuthi i-mentorship, ngoba kuyazi ukuthi umuntu obesebenza emsebenzini engithi ku-engineering okweminyaka engama-40 years ungaze kube loku ijaha nje laye osanda kufuna e-university uzadinga indlela yokuthi anamathelele ukuthi umuntu lo ole-experience. Kodwa nje siyazi ukuthi akaningi forward ukuthi abethintwana laba ontanga laba abavela kuma-university babona ngathi wona imfundo yabo ingathi iphezulu kwendlela le abantu abasebenza kudala. Kodwa i-mentorship into eqakathekileyo, ama-principles ama-practices ayanikezwa aya-impactwa kwi-new generation.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ukhokela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, Komaliso. Ubesecingweni le Studio 7 eSRR.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe, lamlela nampa bafube mbula, lamlela ntwandwe, lamlela, lamlela ntwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampa bafube mbula.
Abahlali bewange bathi ukungani kuhle kwezulu, ukuhlasela kwezilimo yemihogoyi, lokubhuquza kwendlovu emasimini sokusenza besabele ukuba bazabhekane leyinye njalo indlala lonyaka kulandela isomiso esikhulu nyakenye esadala isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Kubika uNokuthaba Dlamini esewange.
Amasimu amaningi kawalinywanga lonyaka esigabeni esiningi semhlubulweni weWange eduzane ledolobho leVictoria Falls ngesizathu sokuba izulu laqala ukuna ngenyanga kaZibandlela, kodwa lakho ukuna kwalo kwachiya abalimi abaningi bengalimanga lutho. Okhubazekileyo umnumzana Prince Dube uthi lonyaka besabela eyinye njalo indlala.
Izilimo salimi ekuqaleni lapha zabe ziphuma kahle kahle, kodwa zagcina sezisitsha, sezitshiswa lilanga. kwazobuya kwesibili izulu lana kahle salima lezi zesibili zaphuma kuhle kuhle but kathe sezihlaselwe izibungu vele azisayenzi kuhle sokubonisa ukuthi sokulendlala enkulu vele lapho kusiba lendlala njalo sikhangelele ukuthi uma kungaba lenhlelo nje singabuya sikwazi ukuthi zincedise abantu ikakhulu thina esigogekileyo.
Unkosikazi Bongani Mlotshwa usobhuku we-BH 29 uthi kuvele nje kakucaci okwenzakala emasimini abo.
Ayidlala vele besithwele nzima unyaka lo ophelileyo. Khathesi konaloku ngazathi ngizwe njengoba lisina ngathi kungcono. Singazi kusihambe kuzakhula mbe lizazithiya emoyeni izulu langkhona asazi njengoba kukakhahleli.
Uthi olunye uhlupho selukhona ngolwesibungu esiphehlayo esibizwa ngokuthi yi-fall armyworm kanye lokusilela kwemithi yokusibulala.
Le mithi basinike ehlontayo so kumele uthenge uze ukwanise ukuthi uspraye ukwani ingadi yonke kumbeziwe siyathenga ngoba imithi abasinika yona ayikwani yabe lishiye kwimbodlela ongaka ngelingu-3-4.
Umnumzana Kevin Moyo ukhansela wekatshetshethe eWange uthi lo nyaka abantu abaningi abalimanga kangako emasimini ngesizathu sokudlelwa izilimo zenyamazana zendle ubudli kanye nje lokuswela inhlanyelo
bunje esingaziyo ukuthi ekubuyeni kwazo izibungu ezivelela ngaphi. So ngokunjalo sikhangelela ukuthi inhlelo zikahulumende engabe ziyabuya zisiza abantu asebengahlaselwa indlala kungekudala. Kanti esikhathini esiningi abantu kade ukhangela ukuthi abantu bangazilimela bazidlele okwamasimini abo.
Umnumzana Morris Spanda uyagcizelela.
Izilwane ziyabuya zingena ngapha le ndlovu lazo seziphila khona la. So kuleyo ndaba leyo kavele indaba esithwalise nzima kakhulu. Asisela hlobo kasela busika konke sokufanana ukuthi vele kusho ukuthi kuhlala kwethu kulindawo vele sokubuhlungu kakhulu.
Ohola isabelo semathebheleleni North umnumzana Richard Moyo uthi uhulumende uyazazi inhlupho ezethulwa izakhamizi njalo uphezu kwazo.
Uhulumende is working flat out ukuthi bencekeshe ukuthi ukudla kuyahamba ebantwini.
Kulabanye njalo abalimi eKhezi, eGwanda, eMaswingo, Lupane lezinye izigaba abakhala ngemhogo ile efolo amiwemo edla izilimo. EleZimbabwe beliphakathi kwesomiso esikhulu esidale ukuba kube labantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million abalambayo. Kukhangelelwe ukuba kuza kuba lezinye izigaba lonyaka ezizaholiswa ukudla ngenxa yokuswelakala kwezulu kumbe ukuna kwezulu eliningi kakhulu, ukuswela okokulimisa njalo lokusilela kwemvundiso yefertilizer eyokukhulisa izilimo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Inyanga kaNhlolanja inanzwa ngabaningi eMelika njengenyanga yabansundu eBlack History Month. Ukuze sizwe okuningi ngembali yalolu suku sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Inyanga ibinyanga sibili eqhakathekileyo, iyinyanga eqhakathekileyo iminyaka yonke ngoba kukhunjulwa abansundu. Abansundu babe banjwe izibhalo lapha, basetshenziswa, benziwa konke lokhu kwaze kwafika isikhathi lapho abakhululeka khona sekuthiwa hhayi labo sebengabantu njengabantu. Inyanga ngokwayo iqakathekile.
Abangabe bengazwisisi imbali yayo, lingasichazela ukuthi imbali yenyanga le imi njani?
Khonapho nje kuba ngisithi ukuthi kuthathela khona ngalo ukuba izibhalo kube sekuchapha kusiza ngapha sekukhululeko lokho okuthiwa khona ukukhululwa kwama-slaves. Akuzange kube lula kwaqwaqwazwana kwalwiwa ukuze bakhululeke khona lapha. Sebekhululekile kulabo abangazwisisiyo. Kwakulabona abadala bakhona bayibo abaguguzela ke lindaba ukwenzela ukuthi abantwababo bangaze bakhohlwa, kungaze bakhohlwa ukuthi bavelela ngaphi, kwahamba njani, bezama ukuthi beme belokhe bephethe isiko labo lesintu njalo lokuhlupheka kwabo abakuhluphekwayo.
Abaningi nxa benanza inyanga le kuyini ababe bekwenza okuthiyene la kwezinye isikhathi?
Abantwana benze lokho okuthiwa ngama-matches, balalele izindaba kulaba abadala kube lemihlangano ngezindawo ngezindawo ngoba abantu laba bakhona ezindaweni ezithile asithi thina khona lapha eTexas abatholakala eDallas batholakale eHouston bayenza ke imicimbi yabo khona ngale bezama ukuthi batshengise njengakhona lokho.
Umnumzana Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika ube secingweni leStudio 7 eseDallas khonapha eMelika. Okwakhathesi siye kusithandekile emhlanga esipha uhlelo lwabomama.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Ntombi Zodwa Khumalo ka ward 23 eNkulumane sihlaziya okwenzakala ku ward yakhe kulandela izulu eliningi ebelisina kunsukwana ezedluleyo.
Ngikhangele kakhulu ku ward 23 lapha ngikhona sibe lalizulu elikhulu ebelisiba lomoya lomdumo sobe singakazi sibe lazo ke izingozi ngokugcwala kwezifula lezifudlana lemigelo. Sinanzelela ukubana endaweni eziyimisenya asilazo izindlu ezifakiweyo njengokuba umunicipal evele indlela thize wazinanzelela lezi zindawo. Kunjalo ke umunicipala uyancedisa ukubana abone ukubana kuvuliwe kuzindawo lezi zihambisa amanzi city drainage system akukho kuvimbeleyo bakhona abasebenzayo bezivula lezi zindawo amaqembu athile phakathi komphakathi. Ziningi izindlela ezisetshenzisiweyo eziletha izixayiso emphakathini zisiza zivela kunhlanganiso zokukhulumisana esilazo ma departments ethu njengobulawayo ezivelela ku meteorological department ezivelela ku civil protection department njengama councillors bese sizedlulisa sizehlusela kuwo wonke ama ward emphakathini. Ngaleso sizathu singathi sivikelekile ngoba silokhu siqhubeka sisebenzisa izindlela lezinhlelo ezenziweyo ngobulawayo municipal ukubana sivikeleke ezingozini ezamanzi.
Sikhuluma nje kuyini okwenzakala kathesi?
Okwalamalanga lingathi limile izulu kuna kodwa umkhathi bomuhle nje ulokhu sagubuzile kusiba lemfefezo emncinyane. Ubuhle sibubonileyo kakhulu ikukhula kuhle kwezilimo lalezi bezingathi sezidana njalo kwezinye izindawo lapha bevele umombo sokukhulile khona usufuna izulu elithile nje kwesikhathi esincane ukuthi uvuthwe kukhanya sekuvuthiwe ukuthi abanye sebesidla umombo emasimini olinywe lonyaka. Kuluncedo olukhulu kakhulu nxa sikhangele ezomnotho njalo sikhangele izempila kahle ukuthi abantu sebethola ukudla okwemvelo okuluncedo kakhulu emzimbeni. Bayakha impida yendumba, bayakha idelele, bayakha ulude, konke lokhu kuyibuhle sibuphathelwe lizulu. Kube kanti ke emanzini kuncedisile kakhulu ukuthi izakhamizi bezikhongozela amanzi ziwalondoloza ngendlela ephakemeyo kakhulu njengoba sivele silohlupho lwamanzi. Kuze kufike lesi sikhathi lanxa lingani izulu limile kwalamalanga kodwa abantu lokhu besasebenzisa amanzi njalo lokhu sesemaningi amanzi abawagcinileyo abantu. Asiza kakhulu ekuwatsheni, asiza kakhulu lakulaba abalimile izivande zempida bayathelela. Kube kanti ke njengoba line kakhulu lisina ngamandla kwezinye izindawo kube lokungena kwamanzi ezindlini okuphose kwaba yayingozi empahleni. Lokhu sinanzelela ukuthi kubangelwe kakhulu izibi lezi ezisikwa zilahlwe bese zivala i-drainage system yethu eyenzela ukuthi amanzi ahambe kuhle angaze ama ezindaweni lapha angafanelanga ame khona. Njalo okunye kwabangelwa yilaba abangazange babhoboze imiduli yabo ukuthi amanzi adlule kuhle. Yilo nje uhlupho esilunanzeleleyo amanzi engena ezindlini lakwezinye izindawo esegeleza ngamandla ngenxa yokubana engasadluli, agcine uthole ukuthi imigelo isigcwele amanzi ukuthi kwezinye indawo sokuchapheka nzima kakhulu ikakhulu ebantwaneni abancane. Kungakho-ke lokhu kukhuthazwa, lokhu esikhuthaza izakhamizi ukubana kazibhoboze imiduli, zilandele imithetho esiyiphiwa ngumansipala wakoBulawayo, ziyilandele njalo lokuthini kungabi lezibi eziphongulahlwa mahlayana nje ezivala imigelo, ngoba imigelelo ivulele ukubana ivele yenzele ukubana ibe lusizo kithi, kwenzele ukuthi amanzi ahambe ngendlela efaneleyo.
Leyo bekuyingxoxo loCouncillor Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane woBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile okakhathe siye kuNtungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lomgcini sihlalo wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party umkhululi Jele. Yena ophakathi kokuthonisiswa enkantolo yePlumtree ngecala lokuphazamisa ukuthula ngemva kokungenela kudaba lwabantwana besikolo sePhakamani High abaphikisa inkulumo kambalisi wabo wezifundo zeHeritage ekuthi ulimi lwesiShona yilo oluhamba phambili elizweni. Inkantolo ikhangelelwe ukwethula isinqumo sayo ngomvulo phezu kwesicelo segqwetha likaJele esokuthi akhululwe ngoba ebotshelwe ize. Sixoxa lomkhokheli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo.
Umfowethu uJele uqhubeka evalelwe ePlumtree Prison ngecala angalenzanga ngemva kokuthi sinanzelele ukuthi abantwana bePhakamani High School mhla ka-29 January 2025 bafundiswa isubject ye-Heritage Studies ngumisi wabo uJoanna Lunga ebatshela ukuthi Shona is the superior language in Zimbabwe. Abantwana laba bayala. Ngemva kwalokho kwabangela ukuthi yena uJoanna Lunga afonele umkhululi Jele ukuthi aze esikolo ngoba ehlala lomunye walaba bantwana. Bakhulumisana ngekakuhle kungela ngxabano. Kutheke ngemva kwalokho kwazwakala umkhululi Jele esengodingwa ngamapholisa phansi phezulu, abaze bayamthola endlini yakhe sebemzingela ngezinja sokungani ngumuntu obuleleyo kumbe otshontshe izinkomo. Siyakunanzelela ke ukuthi khona njengoba kusenzakala lokhu, uJele ufela ukuthi abantwana laba njengoba baphakamisa into leyo ku-Heritage Studies okuyi-subject ebolileyo kakhulu efundisa ngembali yesiShona ukuthi ngapha kwelikaMthwakazi abantwana bakithi bafundiswe isiShona, kanti kuyinto eku-1979 Shona Grand Plan le-14 page review document. Kungakho-ke sisithi hayi usejele okaJele, kodwa kuliqiniso ukuthi akalacala.
Kuyini elikusolayo kahle kahle Moyo ngezifundo zeHeritage?
Njengoba nijile ukuthi ugwalo loluyanyanyisa lungamanyala luhambisana lento ka-Emerson Mnangagwa okuthiwa yi-Vision 2030 imathebelele ndile more than 13 tribes. Akula nto ngisho leyodwa kwi-Heritage Studies egoqela lezindimi. Njalo sichallenja lama-authors ayo ukuthi kwaba ngabantu besishoneni abacubungula ibhuku leli, i-proof reading kwaba ngabantu besishoneni, izinduna ezasetshenziswayo kulolu gwalo, more than 10 of them they are from Mashonaland, lezi ntathu ezabuya emhlubulweni webhinga lwana obanje leMashonaland. Bese zibuza ukuthi emathebelele nje silezi nduna ezingafika i-8 ezimele izindawo ngezindawo. Lezi ezinye induna zemathebelele nje ezinga-involvwanga zona lazo silabantu abazimele ababameleyo njalo kulamasiko azo, kodwa kube sokuthiwa ibhuli elikalifunde ilizwe lonke bakwenza besebenzisa criteria bani. Ama-stakeholders wonke sicabangela ukuthi ngabe they were involved ekubhalweni kwalolu bhuku, they were not involved. Kungakho-ke si-challenge ukuthi hhayi akula
imbali yesizwe samaNdebele engabhalwa thina abanikazi bayo bengekho abantu basazokubona phambili siqhubeka sichallenge lolugwalo ukuthi kanti vele kuyini esikuyalayo ngoba ngamanyala wodwa abhalwe laphana kuphakamiswa abantu besishoneni kucikelwa phansi abantu besiNdebeleni
ubona inkantolo imkhulula yini uJele ngomvulo
in a fair court uzaphuma ngoba vele kawonanga luthokala cala uJele ubotshelwe ukuba liNdebele uJele ubotshelwe ukuba yileader yemthwakazi Republic Party
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo moyo siyabonga
ngiyabonga babuntungamile inkomo labalaleli lami ngibonile isikhathi esihle elinginike sona
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumholi webandla lemthwakazi Republic Party ube kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibane ninjalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungamile inkomo
vele baba angala phuma lendaba vele baba angala phuma lendaba kajona
Siyabonga ntungamile inkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba odabuka eBhinga uMartin ehamba leqembu lakhe lemaguswini Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi ibelele ndlela
salbonani balandeli bami hayi mina ngiziphilele lo khuluma uMartin Spanda from Binga esiyadindi kuthi ukuthi igama lomsebenzi Martin and Magusini Super Sounds kulezi nsuku sebembiza umfana wempabanga nidabuka eBinga esiyadindi ngithi linjani kodwa kizo zonke indawo ngiyalibingelela njengomusa langothando
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
kuthi ukuthi ngiyatholakala ku number ezithi +26378436110 ngiyatholakala lapho zikhona na ku WhatsApp futhi ku social media ngiyatholakala ku YouTube Martin and Magusini Super Sounds
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
abalandeli amazwi engabatshiyela wona nje ukuthi hayi bayibambe kanjalo impela bengixhasa laphana laphana ngaphandle kwabalandeli akukho into engayenza kodwa abalandeli ma bethenga umculo wami lami kuyangikhomba ukuthi hayi kutsho ukuthi into engiyenzayo ibalulekile kibo ngiyalibonga kakhulu ningaphela uthando
Lo ube ngumculi werumba osacathulayo uMartin exoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.